sengiqedile umsebenzi wami. Umsebenzi omkhulu kakhulu. And ngifuna ukubonga amajaha la, uBithi, uSecretary General wethu, loMangoma, uTreasurer General wethu, nabantu abahlangana eMandela, abacela ukuthi Guardians Council ike ibabambele nje umsebenzi okwesikhathi esincane besalungisa izinto zabo. Ngoba kungifundise izinto eziningi kakhulu, ngakho-ke ngiyabonga. Hayi, bengivele ngilo msebenzi engawuchiyelwa ngubaba, uChairman wethu we-organ, uVP John Nkomo, lo-senator wangakithi uGibson Sibanda, laye uMzila Njoba. Umsebenzi lo ubungokubona ukuthi esakukhulumayo sakuvumelana kube yizinto eziba khona. Yikho esengiqedisa ukwenza eMidland State University. Umsebenzi sawuqala ngo-2009.
Sizwa kuthiwa kulokulwisana phakathi kukaMangoma loBithi. Ayisikho yini okunye okwenze watshiya isikhundla sakho?
No. Amajaha la, ngamajaha aphakathi komsebenzi wepolitics. And ngokubona kwami mina ingxoxo akade belayo, omunye angithi ngi-SG, omunye ngumwesikhwama semali, obebe kuxoxwa lapha yinto nje zokuthi balungise baxoxe ukuthi i-renewal yephambili kwenziwa njani. Angikubonanga mina kuyikulwisana okungangixotsha, hhayi. Nxa ugogo ebona abantwana bedlala phandle kube lo msindo, uyawukwazi ukuthi hhayi, kuyalungiswa sibili, kuyalungiswa. Kudemokhrasi kufanele ukuba le-opposition, lehulumende ifanele ukukuzwisisa khonokho ukuthi there has to be a loyal opposition elungisa izinto ezokuthi nxa bephumise okungayisikho kukwaZulu balungisa njani bezwanana. Okubi lapha eZimbabwe ukuthi injongo ye-opposition yikuthi ngubani ozaba ngu-president. Hayi, injongo ifanele ukuba abantwini abangalamandla okuzimela izilima, ogogo, laba abathayayo, ngento ze-politics lezi, konke nje lokho kwabantu aba-oppressed people. Izinto zabo, abantu laba, yizo ezifanela ukuba yizindaba ezenza ukuthi i-opposition ibe lempilo lomsebenzi.